Daba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 23 kuNcwabakazi 2018 ninguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
kuzayenza ukuthi kube ne-transparency, kube ne-accountability. Lokhu kuzayenza ukuthi bathethe bele esithi ngesikhiwa yi-objectivity. Ilizwe iZimbabwe layemukeleke emazweni wonke.
UZulu uthi umelele ngamehlo abomvu isinqumo somthethwandaba kusasa phezu kodaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho lukamongameli.
Sinangele kakhulu ukuthi ama-journalist kavunyelwanga ukungena le mitshina yabo yokusebenza njengamafoni lama-recorder. Lokhu kusitshengisa ukuthi vele uhulumende lowo kumbe la majaji angikhona lawa kawafuni senze umsebenzi wethu okumele sithatha information sinika abanye abantu. Njalo enye indaba ehlupha indaba ye-accreditation.
Lokhe zicunukile intatheli zindaba ngokwalelwa ukungena emthethwandaba izolo lapho obekuthethwa khona udaba lwempumela yokhetho lukamongameli. Incwadi kwezemfundo lezesayensi zihlanganise amakhanda ziphana amacebo ngodaba lokulondolozwa kwamasiko lokusetshenziswa kwawo kwezentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi umelele ngamehlo abomvu isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court kusasa phezu kodaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho lukamongameli ngumnumzana Nelson Chamisa. Incwadi kwezombusazwe lezomthetho zithi kube linyathelo elincomekayo kakhulu ukuvumela ukusakazwa kobe kusenzakala emthethwandaba izolo. Kubika uMavis Gama.
Lokho kwenzakala ngemva kokuba abantu benelise ukubona obekusenzakala emthethwandaba weConstitutional Court kumabonakude weZimbabwe Broadcasting Corporation okwakuqala embalini yelizwe lasenkundleni eyeFacebook. Umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha eye abameli Human Rights Lawyers uMnumzana Thinei Mkhweva uthi liyancomeka inyathelo elithethwe umthethwandaba weConstitutional Court ukutholisa uZulu ithuba lokuba azibonele ngawakhe obekusenzakala izolo ngesikhathi kuthethwa udaba olukhwezwe ngabomanyano we-MDC Alliance bephikisa impumela yokhetho lukamongameli lukamhlaka 13 Ntulikazi.
Lokho kuzayenza ukuthi even wona amajaji nxa ethetha amacala bayabe bekhangelwe umhlaba wonke jikelele ukhangelele. Kuzayenza ukuthi kube ne-transparency, kube ne-accountability. Lokhu kuzayenza ukuthi bathethe bele esithi ngesikhiwa yi-objectivity. Ilizwe iZimbabwe layemukeleke emazweni wonke.
Umgwenga uthi lokhu kuzosiza ingcwethi kwezemithetho kwelakusasa.
Even lama technicality abazasebenzisa uku-arrive ku-judgment ayabe ecubungulwa ngamajurists, amajurists abe khangele ebona ukuthi yiwo yini umthetho osetshenzisiweyo okuzaphuma esizathi ngesikhiwa yi-judicial scrutiny. I-judicial scrutiny le kuzayenza ukuthi kube lesithi ngesikhiwa yi-peer review. I-peer review yikuthi amanye amajaji kwamanye ama-jurisdiction ayabe ekhangele ebona ukuthi indithi indaba le icubungulwe kuhle yini na.
Enye ingcwethi kwezombusazwe uNkosazana Similo Maphosa uthi lanxa kube linyathelo elihle elithethwe yiConstitutional Court okunye abakubonileyo bekungajabulisi.
singathi besiku spotlight ngendaba yani ye Concord yona le ebikhona izulu nxa usukuthatha lokuyana usukukhangela ukuthi kulabanye amanye amagqitha umhlaba wonke nje akade ekhangelele lolu suku njalo elindele ukubona ukuqina lokuba lokukhululeka kwelizwe lethu nxa sisiya kwezomthetho into le ibe ngani isiningiso ngoba kule kwezinye indawo ukuthi iConcord ibi ngani yavimbela inganayikhululeki ingatshengiseli ukuba confident ngokuthi bona bathi iZimbabwe ikhululekile.
Uthi le ndlela omahluli bebebuza ngayo kuhle kwaveza ukuba sinqumo bani uZulu azasithola okusuka kuphambane le njongo yokuba lilizwe elilandela umbuso kaZulu.
So ngokunjalo singathi umphumela okhona kusasa umphumela esingathi siwulindile kodwa esingathi nje sesiwazi ngoba nxa kule indlela yokuthi kule side elinye elibuzwa imbuzo engani ilula and then kube sokubuya lele linye side elibuzwa imbuzo yokuthi limele licace liprove ukuthi lona lile nto sibili indaba enkulu elilayo but elinye leli side lingelandikimba akusitshengisela ukuthi siyangaphi ngenkululeko esithi silayo njengelizwe sisase lesibanga eside njalo sokuhamba kungaba into enhle nje ukuthi isibanga lesiyana sisheshe sifike masinyane.
Okusekelwe ngumnumzana Lindani Jama isakhamuzi emzini wePomona eHarare othi akazinikelanga uhulumende ukulandela umbuso wentando kaZulu.
Bafuna ukubonakala besiba democratic but kungela democracy yabikhona okukhona ukuthi yes bona bathi nxa abantu befuna ukuthi be complain ngama election ngababuye ngapi ku court bakwenza khonoko kodwa nxa ubabona behlezi laphana awababoni njengabantu abafuna ukuthi abantu babone democracy kumbe abantu bethi lapha kuzaphuma lutho okukhona ukuthi sizabuyela ku ekade sikho khona ndabo abantu abatshintsha ama-election kakuphumanga kuhle ukuthi bathatha okunganalo babazange bebuza imbuzo eminingi okwabo yikuthi babehlukuluza umuntu owayebuye le ndaba yakhe ukuthi hhayi mina bangonele bangitshontshela ama-election babemhlukuluza ngokwabo.
Le sinqumo esizakwethulwa ngolwesihlanu uJama uthi asisoke sibe ngesisuthisa uZulu.
Abantu laba babetshontsha ama-election anzange mbone bebahlukuluza babekhanya ngathi labo bayavumelana lalokho abakukhulumayo okuzaphuma lapho lathi siyakwazi ukuthi kuzaphumani sizabona vele kungela ngisho i-judgment yabo vele yabonakala ngababhalela mina ngedwa ngizivukele ukuthi hayi judgment bathi ha madoda laba abatshontshayo mbena benzani bazaqhubeka lina lingakhala lingenzani kodwa ngokwenu lokho amasela siyawafuna la yiwazabusa.
Kodwa omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Peter Harris Wilson owe-Democratic Opposition Party obesemthethwandaba laye uthi udaba oluphakanyiswe ngabomahluli ukuba abe-MDC Alliance baphuza ukukhweza udaba lwabo kungokunye okuzokwenza omahluli bahlulele ngendlela engasoke yathandwa nguZulu.
Ngawungagijimani nge-law bagcina sile problem because i-law iyatshengisela that into zihamba njani nge-law society. Ungenza idubo lakho engaqondali ngesikhathi sangikhona bahle ibe last case yangikhona mina ngibona njalo but i-case ngesikhathi sangikhona noma kuthwani ukuthi ama-votes angakwananga ama-CDs konke lekani into ezakwakhathaza ngesikhathi kungenisa amaphepha kungenisa amaphepha ungangenisa ngesikhathi salungileyo case iqedile.
Idale lomthethwandaba we-Constitutional Court likhangelelwe ukwethula isinqumo salo edabeni olwakhwezwa ngumkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli lapho abekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC bethe umongameli Emmerson Mnangagwa owe-ZANU-PF nguye onqobileyo. UChamisa ufuna ingaze yemukelwa limpumela ngoba elobufakazi bokuthi nguye onqobileyo iZANU-PF iqilibezele okwezinga laphezulu kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Intatheli zindaba ikakhulu ezisebenzela imsakazo lamaphepha ndaba azimeleyo zithi zithukuthele ngokwalelwa ukungena emthethwandaba ekuthethweni kwekodaba lwempumela yokhetho lukamongameli izolo. Umsakazo kahulumende oweZBC yiwo wodwa ovunyelwe ukusakaza obekusenzakala wasubhadalisa eminye imisakazo ukuze ixhume kuwo yethule konke obekusenzakala. Kubika uBathabile Masuku.
Ukuqala kokwahlulelwa kodaba lokuphikiswa kokhetho kuqale izolo edalele Constitutional Court. Abantu abaningi emhlabeni jikelele bebukele kumabona kude womsakazo weZBC. Isinqumo sedalele Concord esokuvumela iZBC kuphela ukuthi ithaphe obekusenzakala kuleli dale lisolwe ngabaningi abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba. Intatheli izindaba ezixoxe leStudio 7 ziveze imbono ehlukeneyo mayelana lokungavunyelwa kwazo ukungena edale. Omunye wabo ngumnumzana Dumeliso Makurane, umhleli wephepha leB Metro.
Okusuke kwangani kuphambanisekile ikhonoko ukuthi kuthiwe iZBC yiyo lelo lungelo. Ngabe kuthiwa kumbe bathe i-Broadcasting Authority, ngoba siyabe sikwazi ukuthi emthethweni ilo lungelo lokuthi abantu bengabuya kiyo bekhangela indaba zokusakaza. Hathi ukuthi iZBC iyathi layo ikubhizimusi yokusakaza ibisiphi umsebenzi wokuthi ibe yiyo ezabhadalisa kanye imisakazo imali engange 13,000. Lapho sibona kuyikho lapho kungani kuphambaniseke khona. Lanxa nje sikubona kungani njengoba kuyinto yakuqala nje ukuthi i-case enje engena enkantolo isakazwe. Sibona ngani bekuyinto enhle kodwa indlela abasuke bakuphatha ngayo yiwe engasazange icace sokungani kulokubandlululana kumbe kungabe kuyindlela yokuthi iZBC ithole imali nje basekwazi ukuthi iphakathi kwenkinga zemali.
Umakurane wengeze ethi lokhu kuveza ukubandlululwa kweminye imisakazo.
Kuzakhanya ngani kulokubandlululana ukuthi eminye imisakazo ithole leyo signal evela kuZBC. Kodwa sikukhangela ngenye indlela sizabona ngani umqondo wamajaji engxebu ngokuthi kungabi le ntatheli eziningi ezigcwala e-court ngoba lezi ezinye lanxa kade zingabroadcasti okubonakala khonapho khonapho bezile lungele lokuthi zingene zithathe lezo ndaba.
Intatheli izindaba ebezisemthethwandaba izolo bekumele njalo zibhalisele ukufinyelela eduze lalo mthethwandaba phezu kokuthi zile mvumo yokusebenza eziyiphiwa ngabe commission elawula ukusebenza kwentatheli izindaba eZimbabwe Media Commission. Unkosikazi Lulu Brenda Harris uthi lokhu kuncindezela ukusebenza kwentatheli izindaba njalo kuveza ukuthi intatheli izindaba azikhululekanga.
Sinangele kakhulu ukuthi ama-journalist kavunyelwanga ukungena le mitshina yabo yokusebenza njengamafoni lama-recorder. Lokhu kusitshengisa ukuthi vele uhulumende lowo kumbe la majaji angikhona lawa kawafuni senze umsebenzi wethu okumele sithatha information sinika abanye abantu. Njalo enye indaba ehlupha yindaba ye-accreditation. Sizokuthiwa ama-journalist okumele accredite ukuze ayekhava ikhodi. Khona kunjani ngoba thina silamakhadi tivela vele izithembisi ye-accreditation. Sokumele siphinde futhi sitshone siqhubekela singa-accredita ukuthi tivele uhulumende kafuni senze umsebenzi wethu.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe izame ukuphikisa lesi sinqumo sokuvumela iZBC yodwa edale kodwa yehlulwa edale. Baphikise bethi okwenziwe ngabe Judicial Services Commission ukuvumela iZBC yodwa ukusakaza okuzabe kusenzakala yikweyisa eminye imisakazo njalo kuzaba nzima ukuthi yenelise ukuthola okuyabe kusenziwa ngabe ZBC ngoba behlawulisa imali eningi ukubapha abakusakazayo. iZBC ithe ngokuphiwa leyo mvumo yasidinga ukuhlawalisa abafuna ukuthatha abakusakazayo ukuze basakaze kweyabo imisakazo inkulungwane ezilithumi lantathu zamadola, i-$13,000 ngelanga. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama siqhubeka ngokukhangela udaba olusemthethwandaba olokuphikiswa kwempumela yokhetho lukamongameli ngumnumzana Nelson Chamisa. omthethwandaba we-Constitutional Court uza kwethula isinqumo sawo kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umnumzana Robert Kyagulanyi, ongumculi odume ngegama lokuthi Bobby Wine kwele Uganda, oswangena kwezombusazwe elizweni lakhe ekubandla eliphikisayo, utholakale emsulwa ucala abeletheswa elokuba lombhobho ongela license. Kodwa uhle wabotshwa phandle komthethwandaba ngelinye njalo icala lokuhlamukela uhulumende. Ingxabangxoza kwezombusazwe kwele Australia iqhubekela phambili lapho ibandla elibusayo ele Liberal Party elivale khona idale lephalamende ngemva kokuba ezinye iziphathamandla zalo zikhethe ukuphikisana lenhloko kahulumende umnumzana Malcolm Turnbull okhokhela lelo bandla. Abezomvikela babikwa bebheke umumo ngelihlo lokhozi njalo sebelungiselele ukulondoloza ukuthula alubana kuthe kwaba lodlakela ngemva kokwethulwa kwesinqumo kudaba lukamnumzana Nelson Chamisa olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Ukuhlaziya okwenzakalayo phezu kwalolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Diva Dube ekwele Bilithane kanye lengxethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ekobulawayo. Siqale ngokubuza uNcube ukuthi ubunjani umumo kobulawayo lamhlanje uZulu emelele impumela nje kusasa.
Kuya ngabantu abanye laba bakhuthele kakhulu kwezepolitiki engathi ngama-members e-political parties lezi ezizwe ezithikisanayo basafuthelele besakhangela ukuthi kambe kungaphuma njani, ikakhulu bekhangele lokhuyana obekuphikiswana ngakho izolo, abanye bebekhangela izinto ezihlukileyo, abanye befuna ubufakazi lobuyana, abanye befuna ubufakazi lobuya, kube sekusiba lo Zulu nje ovele edinga amabele bantu, odinga impopho, odinga ishukela, odinga i-school fees, ongadingi ukuthi kambe impi yepolitiki isebenza okunjalo, befisa ukuthi kube lohulumende ongabusa abantu ngendlela efaneleyo. Nguye-ke lo okhathazekileyo ozahlala ekhathazekile kusiya phambili, ngokuba phela nanxa kuwine umnumzana uThamisa kumbe umnangagwa abantu ayivuki impuphi khona, kusele umsebenzi omkhulu omele wenziwe kusiya phambili. Kodwa uhulumende omutsha uyadingeka, omutsha angikwazi ungaba muhle uzanu p f kumbe umutsha eyi-MTC, kodwa indlela endala yokusebenza ayisiyo vele abantu abayikhangeleleyo.
Umzana Dube, ungathini ngesikubonileyo enkantolo izolo njalo kuyiwa phambili kuyini esingakukhangelela?
Njengoba ubabuNcube wabeka ukuthi abanye abalandela mhlawumbe i-MDC abafisa ukubona isinqumo lesi sithathwa mhlawumbe ngendlela esisapota indlela ummeli wabo kade kubeka ngakhona. Kodwa-ke nelicala licala elihlukileyo kakhulu, alifanani necala mhlawumbe elobugebenga eliyabe lenzakele ukuthi mhlawumbe kuthiwa lethi ubufakazi kuvele kuphelele khona lapho. Lapha kulezinto ngesikhiwa lokho babiza ukuthi ngama-technical issues, licala elinzima kakhulu elingekho lula. Kodwa-ke mina engingakusho ngokuthi impumela abantu bayilindile njalo impumela abantu bafuna ukubona ukuthi kwenzakalani, ngoba abantu bezimbabwe kathesi badiniwe iningi, even ngisho labanye abakuma diaspora bafisa ukuthi ngabe bayabuyela ekhaya, ilizwe lezimbabwe libe stable, bayenelise ukubuyela ekhaya, bayakwenelisa ukuyancedisa ilizwe lezimbabwe ukulakha libuyele esimene esakudalalesane sazini.
Mnumzana Ncube, kulokwesabela ukuthi singabona kugcwala amasosha lamapholisa ezitaladeni ngaphambilini kwethulwa kwesinqumo ngomthethwandaba kusasa, kuyini okubonayo khona ngapho kobulawayo lokuzwayo nje kuve bavela kwamanye amadolobha.
Ukuba khona vele bazabe bekhona kusasa lokho kakubalekelwa bazaqalisa khona mhlambe busuku namhlanje kuze kuye kusa kudlulela usuku olulandelayo kanjalo. Angithi phela umbuso obusayo kungene ibutho livele yilwe ligcwele emgwaqweni kanti ngemva kwalokho kwakuvele kugcwala amapolisa yindlela obekuphilwa ngayo kusuka ku-1980. Kambe umuntu ozele izolo lokho angacabanga ukuthi into esigugukile esintsha. Kwakuvele kukhona igugura wende emgwaqweni emuva kukhona amasotha kwamapolisa okuvele kuhlukunyezwa abantu. Isimo sakhona singabe siguqukile lapha lalaphana kungafani labo-1980 kodwa kule nguquko engathini. Ubaba le nto ayisho bakudubu ukuthi kulento eziningi ezikhangelwayo. Yebo vele sikubonile izolo nxa kuthethwa icala lona liyani ukuthi hayi indaba inengi kulalokhu ukuthi wena ungafika ukuthi hayi kwenze ukuthi bakuthathe kanjalo badinga ubufakazi obuningi mhlawumbe obunye obungatholakaliyo mhlawumbe obunye obutholakala nzima. Okukhulu yikuthi mine ngufundile izolo yikuthi i-7 days zilutshwane ukuthi ungadinga ngazo ubufakazi obupheleleyo obungasuthisa inkantolo. Kungadingeka mhlawumbe ukuthi kufakwe i-3 weeks ukuthi wedinga for 21 days ubufakazi nxa usubuzuzile ubuye uzokwethula icala lakho. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi abantu basuthiseke ukuthi izinto yebo kambe zingaphangisi kakhulu kodwa zingono ukuthi ucine usiye enkantolo ungelapho ubufakazi ukuze phela elizweni singaxabani.
Ngize kuwe mnumzana Dube, ukuze kube le nqubela phambili elizweni imali ibe khona emabhanga, imisebenzi ibe khona, umnotho ubuye ume njalo ngezinyawo, kuyini okumele kwenziwe?
Okokuqala siyazi ukuthi kulobu gwelegwele obuningi kakhulu osekuyinto eseyazalela kakhulu esizweni sakithi, ibugwelegwele nje i-corruption yinto eyokuqala efanele ukuthi ilungiswe. Njalo kube sokusithi indlela ilizwe lakithi uhulumende lozabe sekukhona iqiniso afanele ukuthi alitshengisele emhlabeni wonke jikelele lamanye amazwe wonke esizabe senza lokuthiwa yi-trade ukuthi utshengisele ukuthi okweqiniso ilizwe lezimbabwe ilizwe eseliguqukile eselilethe inguquko yeqiniso. Kodwa-ke noma singaze sitshintshe umbuso noma kungavuka kubusa umnangagwa noma ungazovuka kubusa uChamisa kusasa kodwa iqiniso nxa lingilokho lingakaveli elizwe lakithi lezimbabwe kuzabe kuzaqhubekela phambili kuluhlupho. Njalo okunye iloba ngubani njalo ongenayo kufanele ukuthi athi nxa engena atshengisele ukuthi yena izinyathelo zakhe ziqondeni njalo inhloso yakhe iqondeni. Njalo amalungelo oluntu abantu fanele behlonishwe ngoba ngokunye okwenze ilizwe lezimbabwe lacwila kakhulu ngendlela ukuthi besibona abantu behlukunyezwa abantu bengaphathwa ngendlela eziqondileyo. Noma ungaze uthi uyalungisa lokhuyana kodwa amalungelo abantu nxa engaqondiswanga njalo kuyakubuyisela ilizwe lezimbabwe njalo emgodini lo esizama ukuthi siphume kuwo. So kuqakathekile ukuthi kube ngumlando kahulumende lo ozangena ukuthi abekwazi ukuthi afake ilizwe lezimbabwe phambili.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihle Lancube. Umanyano wamakholwa esiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ukhuthaza ukuthula elizweni kulandela ukhetho olwedluleyo olulempumela ephikiswe ngumanyano we-MDC Alliance emthethweni laba we-Constitutional Court izolo. Isiphathamandla se-Christian Alliance umnumzana Hussein Spanda utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi abafundisi basebenza lenkokheli zomdabu ezigabeni zabo ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu lehlukene embonweni walo. Singazi ukuthi kuyaphela kanjani. Kodwa into eqakathekile ukuthi abantu becabanga ukuthi bangamaZimbabweans bonke. Njalo kuyamele ukuthi sikhangelene uhlelo lokwakha ilizwe lethu siya phambili. Funa ukuhle silungise imihlangano yokuhlangana nabantu ezigabeni ezehlukeneyo. Sikhuthaza khonokho ukuthi abantu bezinikele ekuthuleni lokukhankasela ukuthi ungabe kumbe umuntu engathabanga kumbe ekuthabile bakwenze ngendlela engasoze ilethe ingxabano langendlela ezayenza ukuthi kube lokuzwanana. Ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe lethu lidinga ukusiliswa kwamanxeba ngezinto ezehlukeneyo. Ngakho lesi sikhathi siqakathekile ukuthi sikucabange nini ukuthi singasebenza njani ukuze la manxeba singadala amatsha njalo lade khona amadala sisebenze ukuthi kube le ndlela yokuwaphikisa lokuwavala ukuthi-ke uthole ukuthi aba lokuthi abantu bakhulume ngakho bakhangela ukuthi ilizwe lethu lingaqhubekela phambili kanjani. Into ebiqakathekile esifuna ukuyenza ukuthi thina njengamabandla siyakwazi ukuthi abafundisi basezindaweni zonke, akula sigaba lapho ngala mfundisi khona. Ngakho into eqakathekileyo yikuhlomisa laba bafundisi ukuthi besebenze ezigabeni zabo ukuletha ukuthula, besebenza lezakhamizi, besebenza lezinduna nabosobhuku labo bonke abanye abantu abaze bekhona ngaso.
Kodwa imikhankaso yenu kusukela ukhetho luqalisa lingathi yayiphumelela yini?
Thina sibona kwaphumelela ngoba siyakwazi awuzange kube le msindo yabakhona ngaphandle komsindo owenzakala edolobheni laseHarare. Yiwo okwakhishelwa khona abantu, kwasizisa ubuhlungu kakhulu. Kodwa siyakwazi kwezinye izigaba abantu abazange bagcine kusiba lokulimala kwabantu. Kukhona yebo siyavuma ukuthi kukhona indawo lapho kwakuthanwa khona kulinyazwana, kodwa akuzange kube njengalezi ezinye izikhathi ezedlulayo. Siyakwazi ukuthi ngo-2008 lango-2013 kwachithakala igazi eliningi kakhulu, abantu bafa, abantu balimala, ngalesi sikhathi kungani bekwehlile.
Umnumzana Hussein Sifanda ngomkhokheli weZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 kwaBulawayo.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi selehlile inani labantu ababanjwa ligciwane lengculaza kweNamibia. Lokhu kwethulwe emhlanganweni walonyaka wokuhlolisisa ukumemetheka kwegciwane leli owe-International AIDS Conference. Uphenyo lolu olubizwa ngokuthi Namibia Population Based HIV Impact Assessment luveza ukuthi abantu abalegciwane leli sebeliphungule emizimbeni ngokwesilinganiso sokufika phose amathumi ayisishiyangalombili ekhulwini 77%. Lokhu linani eledlula kancane lokho okumele kwenzakale kusiyafika umnyaka ka-2020. Eminyakeni emihlanu ephelileyo, ilizwe leNamibia selehlise ukuqina kwegciwane leli emizimbeni yabantu ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini 50% nxa kuqhathaniswa lokwenziwa yinhlanganiso ye-United Nations AIDS kumbe i-UNAIDS. Lokhu kwenziwe yukuthi ilizwe leli linenhlelo ezimangalisayo zokwehlisa igciwane emizimbeni yabantu ngendlela eziphezulu. Inhlelo lezi zenziwa ezigabeni ezijiyeneyo. Abesifazana abaleminyaka ephakathi kweminyaka elithumi lanhlanu namathumi amabili lane bathelelwa igciwane leli okwedlula abesilisa abalingana labo. Lokhu kutsho ukuthi ilizwe leNamibia kumele liqhubekele phambili ngenhlelo lezi linceda kakhulu njalo inani eliphezulu labesifazana ukwenzela ukuthi kwehliswe inani labantu abathola igciwane leli. U-Ambassador Deborah Bix, umqondisi wohlelo lwengculaza olubona ngokumemetheka kwegciwane lengculaza kuhulumende weMelika, uthi kuqakathekile ukuthi kunqabelwe igciwane leli eziqintini ezijiyeneyo njengalokho kwenziwa lilizwe leNamibia. Uthi iMelika izaqhubekela phambili isenza uhlelo lwePEPFAR lezinye ezijiyeneyo ukwenzela unceda abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Siyabonga Gibbs ngokusethulela amazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Okuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu uthi umelele ngabomvu isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court kusasa phezu kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Yintatheli zindaba zithi zithukuthelwe ngokwalelwa ukungena emthethwandaba obuthetha udaba lukaChamisa izolo. Thwakazi kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.